Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Elingali bukanjani izukandaba siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 3 kuMpalakazi 2019. Olamukelayo ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ukudonselana amandla phakathi kwamaqhubu amabili ayibandla lezanu PF ele Lacoste lele G40 kukhanya sokuqalile njalo kambe kuzodala mehluko yini kukhetho oluzayo
kuyazakala ukuthi upresident Slaikatis base bemxoxile bolabo bantu njalo labantu ababekhona kuma province kuma district bakhona abazakalayo ukuthi baphatheka entweni yakhona.
Ukukhulumisana kwaMnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa kungaqeda na inhlupho zeZimbabwe silengqoqo mpikiswano.
Ngifuna ukuthi i-court irule in favor of lina. Kuna kuyathiwa i-court iyenze inqulise
ngiphume esiqondeni. Ngoba amaphutha njalo. Gawule kunenge esikusolayo ku-ruling kaMalaba. Kanti laye uMalaba amboni ukuthi uyakuphikisa ukuthi laye kufuze esolwe.
Idale lePhalamende lilandula imbiko ethi amalunga alo asesenza okwecansi ezambuzini zedale. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukudonselana amandla kwamacele ebandla lezanu PF abalisa elisekela umongameli Emmerson Mnangagwa ele team Lacoste lele G40 sokuqalisile njalo. Umgcini sihlalo webandla lezanu PF eMashonaland West umnumzana Ziyambi Ziyambi ongumphathi ntambo njalo wezemithetho uthi amalunga e G40 ahlangana ebusuku endaweni ezijeneyo zelizwe eqoqa ukuphazamisa inhlelo zebandla lezikahulumende. Uziyambi utshele iphephandaba leHerald ukuthi abazatholakala besenza lokhu bazaqotshwa kubandla lezanu PF. Icele le G40 lalisekela umnumzana Robert Mugabe lonkosikazi wakhe uGrace. Abanye abacatshangelwa ukuthi babengabakhokheli baleli cele ngabathi umnumzana Jonathan Moyo, umnumzana kaSukuwere, Sevia kaSukuwere, lo mnumzana Patrick Juwawo ababaleka elizweni ngesikhathi kususwa uMgabe embusweni bayaphephela kwamanye amazwe. Umnumzana kaSukuwere utshele iphephandaba leSunday Times ngesonto ukuthi uzancintisa kukhetho luka-2023 edinga ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe. Ilunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo utshele umtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi iG40 izama ukudiliza ibandla lezanu PF.
Ya, ungazwa into sikhulunywa ngabantu kumbe ungabona sothunqa intuthu ukuthi kulomlilo obaziweyo. Ngaleyo ndlela ongabe ukhulunywa nguminister uZiyambi Ziyambi, kuliqiniso elingabe likhona ukuthi kwathi kusenzakala laphana kungenwa kwe-new dispensation kufanele abantu bakwazi ukuthi upresident wathi yena let bygones be bygones. Awuzange ube lendlela yokuthi kucubungwe ukuthi ubani uminjani, ubani uminjani. Kodwa abantu abaningi bazithola konke sebephakathi wombuso lo omutsha ngendlela yokuthi abantu laba babengazanga bahlaliswe phansi bafundiswe. Langenjongo akade benayo vele izolo batholakala vele lokho bephakathi kwebandla lezanu PF okuyikubana naye owakhatheste umasikhangela njengokukhuluma ukwenza uminister uzafumanisa ukukhona sokusiba lobunzima ukuthi kusebenzeke ngoba vele abantu labana ingqondo lakade benayo izolo lokho benayo lanamhla abangabe befuna futhi njalo ukuthi kuphambaniseke. Into ofanele siyazi ukuthi kukhulunywa phana ngesikhathi sama G40 kuyazakala ukuthi upresident Slaikatis base bemxotshile bolabo bantu njalo labantu ababekhona kuma province kuma district bakhona abazakalayo ukuthi baphatheka entweni yakhona. Labo bantu lokho bekhona nakuzanu PF lokho bekhona ukuthi singathi nakuparliament lokho ekukhona endaweni lapho kulesikhundla khona.
Umongameli Mnangagwa yena lo msekeli wakhe ubabuchiwenga balobudlelwano obuhle yini Nkomo ngoba abantu abanengi bathu ngani kabangenelani kuhle.
Ngabe kuyisifiso zabantu ukuthi ngabe upresident ukaba uED lo vice president uChiwenga ngabe ngabantu abaxabanayo kodwa iqiniso elikhona ukuthi laba bantu babambana basekelana sekulobunzima bokuthi abantu kuhulumende base bephonga uxotshwa nabantu ebandleni sebephonga uxotshwa kwaba yibo abantu abakhokhelela kunye dispensation. Esingakutho kathesi ukuthi abantu sebekufisa ukuthi ngabe laba bantu behlukana and ungakufumanisa ukuthi laba bantu abaqanjwayo ukuthi yi-G40 bangaba yibo futhi njalo esebekhuthaza kumbe asebezama ukuthi baphehle lowo mlilo ngokuthi kube lokuxabana okukhona phakathi kobukhokheli bethu. Kanti-ke thina ngokwazi kwethu la bantu balwa impi ngama-hoveterans wonke bobabili amboni ukuthi bangaba nayo leyo ndlela efiswa ngabantu. Thina esikukhayendeleyo kuphela ukuthi kulungisiswe ezomnotho welizwe abantu bakhwelise elizweni labo kuphela zwe.
Hello ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezanu PF njalo wake wamela isigaba seInsiza South edalele eParliament. Asenelisanga ukukhuluma lamalunga eG40 kodwa untungameli Nkomo weStudio 7 uqoqe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo ukuze sihlaziye lolu daba.
Lokhu akumangalisi ngoba nxa sikhangela imbali yonke ye-ZANU-PF okuhlelayo kusenzakala khona lokhu kubana kwakusiba la mafaction amaningi kule ngxabano yinto nje engamangalisiyo. Ama-faction ankhona aqalisa kudala ngezikhathi zempi ngezikhathi zenari rebellion kwaba le Mujuru faction kwaba le Lacoste. Sakumangalisi konke lokho vele yindlela abo-operator ngayo kuhlela kula ma-faction.
Ingqungquthela zeqembu le-G40 ezibalisa uJonathan Moyo, oSevia Kasukwere labomzembi bonke baphandle kwelizwe bafohla kungaba yibo yini abayiphehlayo limihlangano.
Angikhole i-G40 asho abantu abayi-4 kumbe 5 abantu abaningi ingxenye abanye vele bangama-members waparliament abanye bengaba khona kumabutho abanye bengaba khona esipholiseni so asikhulume ngabantu abayi-3 kumbe abayi-4 kumbe abayi-5 kodwa sikhuluma abantu abaningi vele ababebekhona kuhlangothi lona lakudala njalo.
Kodwa lona iqembu le-G40 lisalalo yini ithuba lokugenqula iqembu likaMnangagwa ngevoti kumbe ukuhluthuna lisebenzisa amabutho?
Ayikuthi ezombusazwe ngibe zombangazombe zona lezi mviye zepolitiki ngike kunzima ukuthi sikhangele phambili sikhone ukuthi lokhu kungenzakala lokhu ngeke kwenzakala ngoba ngikhuluma nje ngo-2017 ngo-2016 akulamuntu ongakholwa ukuthi umbuso kaMgabe ungagenqulwa kodwa kwenzakala. So into engenzakala into encinye engasoze yenzakale yona leyo.
Umnangagwa yena njengomuntu owangena embusweni ngokuhluthuna intambo esebenzisa ibutho ubona ngani uzwa njani nxa ebona ukuzamazama konke lokhu okukuzana uPF?
Yakuba nzima sibili ngoba vele lo ongena odla ngamandla uphuma ngamandla uhlala ngamandla ngoba kuzamhlupha khona lokhu nxa egqoke ingwane kumbe umqhele wobukhosi ngoba yena lowo ogqoka umqhele wobukhosi uzahlala esesaba ukubana abanye bamcabangela abanye bafuna umgenqula so kuzaba nzima uzahlale ngela kuthula vele.
UKasukwere yena utshele amaphephandaba ngempela viki ukubana uzancintisa kukhetho luka-2023 edinga ukuba ngumongameli weZimbabwe. Kungaba yilokho yini okunye okwethu seyamalunga ezanu-PF?
Kungaba kuyikhona lokhu ukuthi sebecabangela abantu abaningi abatshiyeneyo ukuba nengxenye bala maqhinga kumbe bala macebo okuthi bebagenqule kungabe kubangwa yikhona lokho ukwesaba nje ukuthi engxenye umnumzana lokashiwele ngancintisana lo mongameli ngo-2023.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazo ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Ekuqhubekeni kokonakala komnotho welizwe iningi lithi umnumzana Nelson Chamisa engahlala phansi akhulumisane lomongameli Emmerson Mnangagwa kungaba lobubelo elizweni. Kodwa uDubo ukuthi uChamisa lebandla lakhe ele MDC abananzi uMnangagwa njengomongameli welizwe besithi waqilibezela kukhetho. Lokhu sokubangele ukuthi ibandla lezanu PF lalo lithi nxa abe MDC bengananzi uMnangagwa labo abasoze bacithe isikhathi sabo emakomidini awedalele parliamente akhokhelwa ngamalunga eMDC. Ngezinye indlela umsebenzi usumimpo edalele parliamente kulandela ukudonselana amandla lokhu. Kambe kwenziweni? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Believe Gawule endawonye lomela iBhinga North edalele parliamente engowe MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda nguye osungula lingqoqo.
Uyamqonda kanti indaba enembiza ngani ubiza abanye bonke kabize yena uyakwazi ukuthi onguye olabalandeli kuleli lizwe mbani laba abanye bangahlangana begide bendawonye kodwa ilizwe kalisoze liye ndawo abantu kabamanyananga ukuze abantu bemanyane uMnangagwa loChamisa kabahlale phansi bekhulume singenza ngani wena nami ngasikwazi ukuthi lokho ikufuza ukuthi kwenza kahle asindawo nxa singabe silokhu sikhontinua siyaphambili ngale ndlela namuhla sesibulela iparlamente kusasa angikwazi ukuthi siyavulana yiphi institution njalo siyasala sesiyini sesiyiSomalia uhulumende wakho uyasebenza njani nxa ilukuzeni iparliamente ingasebenzisa ayispeaki kathesi le mthetho okufuza ukuthi nga kaloku introduce phakathi na kweparliamente isimile
kutsho ukuthi ke ngobunjalo
yakhona khona
imumo onjani ukuthi lanxa sokwenza ukhetho kwayiwe emakudalekho i-constitutional court eyenkulu kuyo wonke amakhoti elizwe lethu leZimbabwe isiphawulile indaba lingahloniphi ngalingahloniphi amakhoti ngezindlela lithi amakhoti la akwakho ngezindlela aliwa recognize amakhoti la ngenxa kumbeli ngezindlela mina ngiselise kuzwisisa ukuthi athi vele khona sibili abantu abale njonge nje ekukhanyayo ukuthi bale njonge engaqondanga ekusegcekeni njengakho lokuthi lithi na nxa ikhoti kamalaba isiyethulile okwethulayo libe selithi lokhu alikuhloniphi lifunani lifuna ukuthi ikhoti irule in favor of lina kunako kuthiwa ikhoti inqumo
esiqondilegawule kunenge esikusolayo kuruling kamalaba and laye umalaba amboni ukuthi kuyakuphikisa ukuthi laye kufuze esolwe kasiye mlimo ongasolwayo umalaba ngoba uyikhoti iparliament injena iyasolwa i-executive injena iyasolwa akula muntu ongasolwayo so singenza ngani ukuthiwa khona ungasola umalaba wena esuyenzenye into ekwenza ukuthi kumbe kuthi ufe khonapho hayi uyasolwa umalaba idale liyakwanisa ukulahleka
mana ngikunika isibonelo esokhetho lwakhona e-America phakathi kwa-Bush lo-Al Gore Al Gore lo Bush kwathi kuphingwa hamba kwedale leqepha epha edale lezomthetho ndabo kwaba lesinqumo ukuyisinqumo selo sahlonitshwa yilizwe leAmerica akula bantu abadondzela nani njengakhona
ukuthi yani politiki ipolitiki zeAmerica lepolitiki zeZimbabwe ziyachiyana eAmerica akula msocha ongenela kuma results ama election eZimbabwe isocha ileli choyo ukuthi ama results lawo siyawavuma kumbe hayi so umehluko wakho nomkhulu kakhulu ngeke wafanise eAmerica leZimbabwe
Sibanda ufuna ukutshela inyinto omele uyazi oyaziyo wena kodwa ongayivumiyo kodwa ngaphandle nxa usutshela abantu into engayisiyo ukuthi uzame ukuthi uqathe ngomuntu ukhetho lolo ludlule ka-2013 lolo lokwenziwa esephalamenti futhi kadesi ukhankasa ukhululekile ukukholisa okumangalisa usenza into oyifuna akula muntu okwatshaya umuntu akula muntu okwayethusela umuntu akula muntu okwayenzani akula kodwa kwasekusiba le ngozi eyenzakalayo ngemva kokhetho ukhetho soluphelile
eli ngiyavumelana nawe ekuqaliseni ngapho siza nga ama-result asuka atshintshwa aba mathathu namhlanje ngakubuza ukuthi ama-result okuthi khona lupresident abe ngupresident wapi anawe kunjalo ungeke wantshela umalaba wehluleka ukuphendula lo mbuzo So lo mbuzo uloku kukhona namhlanje yiwo umbuzo oza addressa iissue yelegitimacy. Singadingi izinto ezinganazikhanyi kwakuyacaca lasedale kwakhulunywa idale izegi yakhuluma ukuthi yona ilama result amathathu sitshintshile sasuka lapha saya lapha sasuka laphana saya lapha. So ukuthi result eyiyo sibi sibili yiphi akekho oyaziyo. Yindaba
singahlalisangasikhulume
ngalo mbuzo ukuthi khona sizawulungisisa njani kusasa. Senzeni njani ukuze siyefika khonapho.
Mina into engiyikhangelele ukuthi ukukhetho lwaziwa yizeki, ukhetho lwaluphethwe yizeki. Izeki yaziyo konke wahamba kwaqonda lokwapha manisekayo kwaziwa yizeki.
Thina sikwazi awazi lutho gawule kuthi uthi awazi lutho buza abanye ukuthi izanu lezeki zidlelana njani. Hayi lapho ke bangakutshela kulapho ozawubakwazi khona kathesi urayele nxa usithi wena awukwazi.
Selifuna abanye abantu basale ngemuva, hhayi asambeni sonkeni abantu bonke abahambe bephambili.
Hayi siyabonga zindala zombili sithe sizichiyeke zinjalo zidibana umnumzana believe gawule isiphatha amandla sebandla lezano PF endawonye lomela ibhinga north edalela iparlamente engwe MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Sesikhangele ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi abazali bahlaba umkhosi kulandela ukuqonga kwembadalo yama-school fees ezikolo zama-boarding. Leli phephandaba lithi kwezinye izikolo abazali abalabantwana abaya kuzifundo zika-form 1 ngomnyaka ozayo batshelwe ukuthi baza kuba bebhadala i-$12,000 nge-term inye. Idale lephalamende selilandule imbiko ethulwe ebulenjini isithi kulamanye amalunga edale lephalamende abethwe ngamagama okuthiwa ayenza ezecansi ezambuzini zedale. Unobhala wedale umnumzana KM Chokuda wethule umbiko othi la ngamanga ngoba kungeke kwenzakala okukhulunywa njengoba edale kuhlala kuxokozela ukuthi akulo okungenzakala ezambuzini njalo lamalunga edale ayaziphatha phansi komthetho wedalelo nalelo. Iphephandaba leThe Herald lithi imuli yakomuyi umnumzana Robert Mugabe ayila maphepha achiwa ngumufi iwill ngesilungu. Leli phephandaba lithi imuli yakomgabe iyethule ingxenye yoluhlu lwelifa lakhe olutshengisa ukuba wayelezindlu ezingafika zona ezilitshumi. Kodwa ke bathi kuzamele imuli le iyokwenza umhlangano leziphathamandla zomthethwandaba ngoba kungatholakala ukuthi bakhona abafihla iwili yona le bazabotshwa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ke ezandleni zenu balaleli bethu kumazwi eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo +12 465 0318.
Salibonani bantu be-Studio 7 kanye labalaleli. Hayi igama lami ngeke ngize ngilisho, sokukaningi ngilisho, otherwise bengagcina lami benginyamalalisa mhlazana ngathi ngafika ekhaya. Mina ngendaba le kahle kahle yokuchaywa kumkhokheli we-MDC or bedutshulwa ngamabhuleti ini. Kanti njengoba na kukhanya ngathi amaphoyisa ngawezano, why i-MDC ingabi ne-security yayo e-tight? Ibe tight security yabo ukuthi nanoma ngabe behamba becampaigner benganidi nje i-security yamapolisa, babe ne-security yabo nje private security e-tight ezokuthi nanoma mhlazana bethe benza ukuthi bengabe lokhu bethi ha abantu be-MDC bebanamanga kodwa kube lama security azobopha labo abenza lobu bubi njengoba nalike kuthiwa bekudutshulwa bekho why kumele kudutshulwe khona kunabantu ende besazi ukuthi kunomkhokheli welinye ibandla. Mina ngicabanga nje ukuthi ayibe nesecurity yayo nje iMDC etight inganiki ipolicy ngoba ipolicy ngeyezanu yonke into ngeyezanu sengathi mhlazana futhi kwawina leyo MDC wonke umuntu osembusazweni kumbe ipoyisa kumbe lisosha bachithwe baqalelwe phansi ukuqhashwa ngoba bonke laba balemkhube emibi balemkhube yezanu.
Ubaba uJuma engasiqambela amanga engakhuluma izinto ezingekho. Abanye bakhuluma okukhona yena ukhuluma isitshelo kwakhe kasifuni thina ukuzwa lokho.
Kubuhlungu lokhu kwenzakalayo. Walibonani walaleli westudio 7. Awukhuluma yimi uNdlovu. Lokho kwenzakalayo kubuhlungu cause kuyacaca ukuthi kungamanga. Kanti izihlahla bezihlanyelelwane. Kumanje sinenkinga amadokotela kumele kuba ngabo ababhekana lezinto ezilonceda wona ababhizi bahlanyele izihlahla into ezizimilelayo. Yikudlala ngesikhathi ba-ride bebaspreyile kade bebabonte abayenza into ezingalangqondo ba-ride bebaspreyile. Loku kwase bekukhuluma kungamanga umuntu uma yetidutshuliwe wayengalimalanga ba-ride bebaspreyile cause bayenza izinto ezidumu kakhulu abantu be-MDC. Into abayaziyo nje ukuthi kube lama-sanction lizwe lisokole because yenza abantu abangcwele abangakwazi ukuphatha ngcono. Akukho tshintsho olungatshintsha kuphethela abona abantu. Kuya kuya ngabe vele kuba uyabagijimisa too much mina ngakho. Bakuthaye because into abayenza i-wrong kumanje kube kuncediswa la le-government kuboniswana ukuthi amadokotela ayaphi azayenzani azahola njani kusetshenzwe njani. Akula maphilisi abantu bona lawo ama-HIV bona ababhizi bahlanyelana nezihlahla for what abantu basokola just because MDC yikuthi nje abantu babaleke iqiniso qiniso balibalekile MDC yiyona eletha ama-sanctions ukuba ilizwe lingakwazi ukucontroleka ezibone bona ngani bazakwazi ukuthi busa ngcono kuyibo bona bona labo
ijani basakaza. Hayi siyaphila siyabonga sinhlelo zenu siyabe sizilalele sibili nani bezani bamalisa ngento e-1 ugawulelo Juma uyathola beyala izinto ezikhulunywa emoyeni eziphuma thezi bayala uto chamisa bebebadubula bede amapholisa ngawe-MDC so nxa ngawe-MDC kungani beyaliso MDC ukuthi betshengisele ezindleleni abazama ukulungisisa izana izana kayikhule sibili bengali besenza so kanti esihleze emagangeni enxa yezana umbuso wezana lo abazama ukulungisisa into zabo zonke akula lokho kuthiwa kume kwaqonda okwabe kukwanisa ukulwa kuphela bebangubusela kuphela ababenzayo amama abadla bebusa wonke abafuni bafuna okwabo ukuthi kube yibo bodwa abatshontshayo abake bepha umfana omncanda ayeke busa ungathosa uze selifika esikhathini sokuthi umuntu ehlanyeni amaluba selifuna ukumbulala hhayi zanu hhayi sesikhatheli ngayo.
Yalibingelela Studio 7 umagalela lo okhulumayo lapha. Ngiyacela ukucebisa abantu bakithi lokubaxwayisa ukuthi bangaze bakhathazeka bakhweze izinhliziyo zabo ngabantu abanjengoJuma. OJuma yibo akade besithi umgabe is surrounded by abantu abangayisibo ngemuva ngale. But namhla sebengene kusem situation kabasakutsho lokho bayapolisha bayalungisa abantu bakithi lingakhathazeki ngabantu abasuthayo. Sicela ukuthi lingatshoni lizibulala imoya lisizwa ubuhlungu. Myekelena womane siyaphambili insuku zonke ukwenzela ukuthi kusasa limkhothe ukuthi wena wathi njengoba lihlala limtshela insuku zonke. And ngiyabonga Studio 7 ukuthi libenza babe khona laba bantu bafike baxhamande bona besithi bakhuluma bakhuluma into abazaziyo. Lingazondi lithi kabangabi khona kabake khona sikhulumisane labo sizwanane labo sizwe ukuthi bathini impendulo zabo zithini. Namhla kuchuma sekumnandi kakhulu sokumnandi lokhani okwedlula kumgabe futhi amina kangikwazi nabantu bezani kangikwazi ukuthi basebenza njani kuyini abakutholayo kuyini okukhona ku kodwa singabasoli singabasola seze nje kathi kukhona abakuzuzayo thina esingakwaziyo. Maybe sikhuluma sinje bangena ezitolo esingayisizwe singena kizo. Maybe sikhuluma sinje lokho ebethenga impupho nge-$35 umuntu angasolani khonapho ngaphandle komuntu omela iqiniso. Ngiyabonga.
Salibonani ku-Studio 7 mina lami igama ngu-Adolf Shaba ngilana e-Johannesburg South Africa. Mina ngithanda ukuzibusa ngesimo selizwe lakithi ukuthi bona laba abazitshela ukuthi bayaphetha abazitshela ukuthi bayabusa babusa ini ngoba njengamanje ayikho into ejabulisa umuntu waseZimbabwe. Wonke umuntu ukhaliswa isimo, ukhaliswa konke nje kwi-disaster ezweni lethu. Ngakho ukuthi basafisa ukubusa ayikho into engathi bayilungisile kumbe bayiyenze yabangcono. Osebenzayo uyakhala ngoba balamali. Ngizibuza ngisho nalaba abazitshela ukuthi bayithanda leyo zane yakhona le esihlulekile esithethe indlela lehlile laba yinhlekisa yini abajabulela yona ngoba ihlulekile konke. Akukho lutho nje ongalupraise ukuthi iyenze labaluhle.
Siyabonga ke balaleli bethu elisithumele imlayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lithumele phela ama-audio amafitshane siyacela njalo lingathuki angaba mafitshane siyenelisa ukuthi sifake abe maningi engadlulike i-2 minutes. Hayi, siyabonga. Ngesikhangele ezeMelika kulamalunga ebandla lamaDemocrats amabili asesuke emjahweni wokumela leli bandla kukhetho lomnyaka ozayo okudinga umongameli. Ababili laba umnumzana Joseph Sack lomnumzana Steve Bullock bazise izolo ukuthi abaseyikuncintisa. Sokusele abalichumi lasithupha abazancintisana kudingwa ozamela leli bandla kukhetho lomnyaka ozayo. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Khona kusese khona sokuzakhanya ukuthi eyiyo endala yipi la. Kodwa ke uBiden ngiyabona uqiniswa yikona ukuthi ube ngu vice kaObama. Kodwa kasazi ke ukuthi kathesi ke zizaba njani ngoba labo meya la ulo meya lo ngenle Bloomberg akazi ukuthi kuzazala nkomona. I-election ijayele ukuthi ibe nzima ukuthi uyi-predict kusasemasinyane so.
Kodwa bakhona abanye abafana lo mama uKamala Harris abake bangani bayatshengisela ubukhokheli obuqotho kodwa kukhanya sebesemuva khonale. Ubona ungani singabona bona lapho abasebecineni bekhwela phezulu beze bakhangelane babhekane lo Trump?
Yeah. Uzabona sokusiwa kubo Iowa. I-Iowa kayazi ukuthi njani. Yikho lapho kuba le mfihlakalo khona ukuthi ama-Iowa caucuses lawana azaphuma lani. Nxa sokuvela lapho-ke khona sizabona Iowa, New Hampshire kusiyale. Umjaho sese is still everybody's race khathesi. Asikwazi ukuthi abantelezi abalezwayo yiliphi.
Lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika ebesixoxa laye ecingweni esedolobheni leOhio. Bakithi ingoma kaZahara esigqibela uhlelo lodwa lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ukudonselana amandla phakathi kwamaxuku amabili awebandla leZanu PF eliTim Lacoste lele G40 kukhanya sokuqale njalo. Ukukhulumisana kukamnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa kungaqeda na inhlupho zeZimbabwe? silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa igama nguChris Gunn.